Bezinga kuze kagala izakhamizi zakobulawayo lamhlanje lapho kunanzwa ilanga leAfrica Day ziziqhubela imisebenzi ehlukeneyo emakhaya lakumabhizimusi azo. U-retired Colonel Chingadube ube lengxoxo lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lapho akhuthaze ukuba abantu kumele baziqhenye ngobuAfrica babo lanxa nje kulizwekazi elibhekane lenhlupho ezithile.
Kuzalunga kodwa ke njengoba sitsho namhla si thakazelile ilanga lika-Afrika wonke. I-Afrika ilizwe elikhulu njalo lilenhlupho ezitshiyeneyo kusiya ngelizwe ngelizwe, kodwa ke ithemba lethu ukuthi wonke uzalunga.
Lithini ngomkhuhlane we-COVID?
Hayi, COVID phela ibulele lentshantshu zamazwe wonke, so sithemba uNkulunkulu kuphela lakho ukuthi kuzaze kuphele, ngoba njengoba kunje siyalandela khonokho okuthiwo ukuthi sikwenze ukuba engcesi ukhudu umkhuhlane lo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Nyathi uthi i-Africa Day sekulikhefu elingaqakathekanga kangako ngoba balutshwana elibanika isikhathi sokuphumula.
Ya, mina ngokubona kwami bona ngani abantu i-Africa Day abayikhangeli kakhulu ngoba abantu bazisebenza. So nokuthi behlale ezindlini, bahlala besezana ezindlini, akula nto ababeyihlalela ezindlini. So ngokubona kwami bona ngani hhayi abantu abalanto zokwenza vele, abalamali suba bedinga imali.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi ilanga le-Africa Day limkhumbuza inhlungu ezabakhona ilizwe selithole uzibuse ezinjengombhuqazwe wegugurahundi.
Labafowethu, labanawethu, labazali abaqitshelwa khona lapha eBhalakwe bephila bengala macala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasizo sizathu sokulwa ngezombangazwe. Sesibuya ukulwa lamabhuni ilizwe selikhululekile, savuya lapha kwasilotha abantu bonke umuntu wayengwezaphu lwezipra. Labafowethu, labanawethu, labazali
olwela amalungelo oluntu. Umnumzana Efincube uthi i-Africa Day ayisenasisindo ngoba kunengi okudinga ukulungisiswa.
I-Africa Day ayincedi lutho ebantwini nxa kungazange kwahlonitshwa amalungelo abantu, ngokuba i-Africa ekhululekileyo yiyo eyayilwelwa ngabantu. Ayisiyo Africa yokubumbana kuphela, yokuhlangana kwabantu, kodwa i-Africa e-democratic, i-Africa eyakhelwe ku-rule of law, i-Africa eyakhelwe ekuhlonitshweni kwamalungelo abantu. Kodwa kuyo yonke i-African continent sibona ama-elections abanjwa ngendlela engafanelanga, amalungelo abantu kahlonishwa. Ngakho on this Africa Day oqakathekileyo kuma-citizens e-Africa, kumele bazikommite to overthrow every dictatorship that is in the continent. That's very important. Kufanele kutholakale i-free Africa in our lifetime.
Amazwe awezwekazi labensundu ele-Afrika ananza ilanga leli njengesibonelo sosuku olwasungulwa inhlanganiso yomanyano we-Organization of African Unit, i-OAU, ngomnyaka ka-1963 eseyaguquka yaba yi-Africa Union, i-AU. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ithi Arts, Culture and Heritage, Levers for Building in Africa We Want. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi injongo yokubunjwa kwale inhlanganiso yokumelana loncindezelo lwabamhlophe ngamazwe abensundu lokhu ingakafezwa ngoba ukuphuma kombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetsheya kuleli zwekazi kwadedela imbuso yoncindezelo lwabensundu bencindezela lokubusa ngocuku. Abanye babo abensundu bengananzi ilungelo loluntu, besutha bona labangane babo lezihlobo, abantu makhaza behlupheka. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.